Abahlali laba babikwa bebhalele iziphathamandla ze-MDC incwadi ekuqaleni kwalinyanga bebazisa ukuthi sebephuma. Babalisa uMnumzana Stanford Gala, uKansila kaWard 1, uNkosikazi Zwelibanzi Mpofu kaWard 2, uMnumzana Limukani Nono kaWard 3, uNkosikazi Lobukhosi Malila kaWard 4, noMnumzana Nkululeko Malumeja okaWard 7 eGwanda North. UNkosikazi Lobukhosi Malila uthi wathiyana le-MDC lapho kubunjwa i-CCC.
Ngo-2018 ngangena i-MDC Alliance. Okwamanje kusukusela kuqalisa i-TCC ngangena ku-TCC. So sengiyingxenye ye-TCC njalo abadala ngokunanzelela indlela engisebenza ngayo bangikhethile ngesikhathi kuthiwa kwenziwa ama-nominations e-TCC.
Ukansila kaWard 2 uNkosikazi Zwelibanzi Mpofu uthi la esethiyane lebandla le-MDC.
Kuthe sokusithi kuyangena i-TCC, sahamba ngayo i-TCC even imhlanu yemgwazo yitade siyenza. Fika isikhathi sama-nominations abadala ewadini banginominate.
UMnumzana Stanford Ngala uKansila kaWard 1 omunye wabathiye ibandla le-MDC uthi akulo bekusenzakala kuleli bandla.
Sisebenza lesi njalo uMonzura ubevele engekho visible esigabeni, ubekhona nje emaphepheni lokuzothi asexotha abanye ngale, waxotha labanye ngale. But thina kithi hayi kazake basitshele ukuthi bafuna ukuthi basixotshe, sasihlale lathi sasithulela sisithi kumbe into engalamsebenzi. Sesisizwa-ke seqalisa ukuthi uyasiclaima.
UMnumzana Limukani Noni ongukhansela kwa-3 uthi bathethe leli nyathelo ukuze kungabi lokuthandabuza kusasa.
Kube sobala kube mgceke ukuthi mina iphathi engisebenza ngayo engiyisebenzelayo i-CCC ngenzela ukuthi kungabi lo muntu kusasa ongabe sekhulume enye into, ngenzela ukuthi kube official babekwazi ukuthi mina yikho engikwenzileyo ngentando yami, ngilandele isisekelo sombuso ukuthi lilungelo lami lokuthi ngijoyine ibandla engilifunayo. So thina sesehlukana labo kudala.
Incwadi yamakhansela lawa yokuthiya i-MDC yamukelwa nguNobhala Jikelele waleli bandla ezansi eMandebeleni, uMnumzana Gilbert Dube. Kusenzalo sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kwabalandeli be-CCC eMatobo lapho kubikwa kuloku kungavumelani ukuthi ngubani ozancintisa ukhetho lokudinga amalungu edale lephalamende. Sixoxe loNkosikazi Siduduzile Moyo ongumlandeli webandla le-CCC.
Zanominator uBonginkosi Ncube wathola 13 wards. So sesimangaliswa ukuthi kathesi icandidate isibuya ingumadala boyindebele. Cela ukuthi into le ilungisise ntambama ukuthi kusiyafika ikusasa yonke into isiright, uBonginkosi esebuyele endaweni yakhe ngoba ngeke sivote thina, ngeke sivotele umuntu esingamaziyo.
Esikhulumeli se-CCC ezansi eMandebeleni uMnumzana Ntando Ndlela uthi abazancintisa ukhetho bazakwaziwa kusasa, njengokutsho kwamongameli webandla leli uMnumzana Nelson Tsamisa.
Thanda ukuthi abantu bakuzwisisise kuba lezi zikhundla yikuthunywa, yikudiployo. So nxa ungumntwana ungeza kukhale ukuthi kungani ubaba engangithumanga ezitolo. Nxa ubaba esethume omunye umfowenu ezitolo, ibekezela la uza kuthuma kumbe uyetheza inkuni kumbe uyewukhamana. Imisebenzi mningi, imlando mningi ekhona izaba khona.
Idale le-nomination court lizahlala endaweni ezithiyeneyo zelizwe kusasa ukuze lamukele incwadi zalabo abafuna ukuncintisa ukhetho. Wonke amabandla aphikisayo akukabi leli lodwa ebeselethule uluhlu lwabazawamela ukhetho lwalonyaka, khona kumele abhalise kusasa lapho kuhlala khona idale le-nomination court. Ibandla libusayo lona lithi selimelele usuku lwakusasa kuphela ukuthi libhalise nokubhadalela labo kumele bancintise belimele ukhetho lalonyaka. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.